Uncube okhulume lokhu edayele ePhalamende eHarare namuhla ngesikhathi esethula umbiko wakhe oqakathekileyo wokuhlolisisa ezomnotho owe-Midterm Policy Review Statement. Uthe eleZimbabwe lingeke lathuthuka ngemfanelo uma kungasetshenziswa ngemfanelo iZiki.
Amakhampani xa ebhadala i-tax kabhadale at least half the tax in Ziki. Abantu xa bedinga ama-services kurhulumente kababhadale njalo futhi ngabaZiki. Ngabe bhadala ama-presenti presumptive taxes kababhadale futhi ngamazi. Sikufakile lokuthi khona kupromote, kukhulise kusetshenziswa kwemali yethu.
Ukubeke sobala ukuthi kumele kuguqulwe imithetho efana lowe-presumptive kanye le-corporate taxes ukwenzela ukuba kuthuthukise umnotho welizwe ukuze ugxile emalini yeziki. Uthe kule mthetho eminingi okumele iguqulwe ukwenzela ukuba izifiso zikahulumende zifezeke. Lokhu kugoqela ukubumba umthetho we-customs duty ozalawula ukuthwalwa kwamafutha epetulo, igwayi elihotshwa kusetshenziswa imitshina lokunye. Uncube uphinde wathi kuzamele ususwe umthelo we-value added tax kuntengo yembuzi, izimvu, inkukhu lewochi.
I propose to exempt live cattle, pigs, goats, sheep, and bovine semen from VAT. Furthermore, I propose to exempt poultry meat and carpenter from VAT.
Ngaphandle kwalokho uthe kumele kulungiswe imithetho ezavimba ubukhohlakalo eZimbabwe. Ube uqhubekele phambili esithi kunokuphumelela okukhulu elizweni okubangelwa indlela zokuqiniswa umnotho ezabekwa nguhulumende.
Umnotho wethu uyakhula sibili ngoba nganzelela dosiwehlisile i-GDP growth ayifaka ku-2%. Like 2% asonto encane, kuyasetshenzwa ngoba ngendlela lesilayo ukuthi sibe ne-2% growth akusetshenziwe. So sibona ngayi umnotho wethu uyathuthuka nanti sikhona lapha kuparliament khangela imigwaqo eyakhiwayo okuluhlaza lapha angiyanayiwithi la uyazibonela.
Uthe kukhanya kule nguquko kwezentengo yempahla etshiyeneyo loba ilizwe lidonsa nzima ekutholeni imali yokuqhuba inhlelo ezitshiyeneyo. Uthe kufunakala ama-billion pose ayisithupha 5.6 billion zik ukuze kubhadalwe inhlelo zikahulumende. Kusenjalo ukubeke sobala ukuba umnotho welizwe ukhangelele ukuthi lonyaka uzathuthuka kancane kulanyakenye ngesilinganiso sokubili ekhulwini 2%. Uthe kulamanye amabhizimusi agoqela ukwenjiwa kwemgodi ezokuthwala kwempahla lokunye okumele kufakwe kumthetho we-Indigenization and Economic Empowerment Act. Uncube uthe lokhu kuzakwenza abadabuka eZimbabwe bengene ngobuningi kumabhizimusi la. Esanda kugqiba umbiko wakhe kuhle waxokozila edayela ePhalamende abaphikisayo besithi kumele kuhlolisiswe okwethulwe nguNcube namuhla, kodwa abakubandla elibusayo bekwala lokhu. Omunye wabazondiswe ngokwethulwe nguNcube ngumnumzana Decent Bajila omele iluveve Makhandeni edayela ePhalamende.
Siyakwazi ukuthi njengokuba nejilo asoze sibone sokuthiwa ipassport si-aplayelwa ngeziki, asoze sibone sokuthiwa wonke ama-tollgate asebhadalwa ngeziki, asoze sibone ezinye inhlelo eziningi zikahulumende zonke sokuthiwa sokubhadalwa ngeziki kuphela.
Kodwa ummeli wePhalamende umnumzana Joseph Chuma uthi uvumelana lamazi kaMthuli esithi uzakuzwa imbono kaZulu ngokukhulunywe nguNcube.
The minister is minister Sebile wazofaka ilozeni statements sakhe. Also kukhona kanti sifuna sizahamba siyokuphawula sibubale sibuhluze njalo sithathe lesi sikhathi sokulana sibuyele emantwini sisababonisa into efakwe uminister lapha eParliament. Nxa abantu sebesitshelile
uChuma uphinde wathi abaphikisayo kumele bebale okumunyethwela ugwalo lukaNcube bengakakhulumi ngakho. Ezinye ingcitshi kwezomnotho zithi indlela zokuba kusetshenziswe amaziki zilungile, kodwa uhulumende kumele abone ukuba amaziki ayatholakala emuntwini wonke. Omunye wabo ngumnumzana Masimba Kuchera.
Siyabe simelele ukubona ukuthi uhulumende esenza njalo iziki liyabe litholakala yini, ngoba siyakwazi ukuthi khathesi kukhanya njengani iziki libuhlungu ukuthi umuntu alitholi. So uhulumende kumele njalo enze ukuthi iziki langkhona litholakale.
Uncube uphinde wathi ele Zimbabwe linezikwelede ezifika 287.2 billion ZiG ezigoqela imali eyabolekwa kwamanye amazwe. Ngimele isitu 7 ngise Mount Hampton, ngimlondolozi Ndlovu.